VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kumabasa 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabathathu abadabuka kobulawayo asebetholakale legcikwane le coronavirus. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu imangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba phezu kodaba lokunganakekeli abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Singazi kumbe abazawina, kodwa njengokubona kwami mina uhulumende lowo uvele yikoti kuyurefuri yiplayer, so akusebenzi.
Ibandla le-MDC kobulawayo likhuthaza uZulu ukuthi alandele izibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Bona laba asebethwe babhubhe ngendaba ye-coronavirus, ungathi uyahlolisisa zananzelela ukuthi ngabantu abasuke bafika ezindaweni lapho abangathatha khona umkhuhlane.
Umongameli Donald Trump wele Melika uthi ngolwesihlanu uzethula isinqumo sokuba ilizwe livulwe kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abesifazane abathathu abakobulawayo abatholakale belegcikwane le-coronavirus. Kumbiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo, kulowesifazane olominyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34. Lo ngumuntu ongakaze aphume elizweni. Owesibili uleminyaka engamachumi amahlanu lambili i-52. Loge ucatshangelwa ukuthi engaba wathelelwa ngomunye owabhubha ngeviki edluleyo. Owesithathu uleminyaka eyisikhombisa lasitshiya kalolunye i-79. Lo yena wayehlala ndawonye lalowo owabhubhayo ngeviki edluleyo. Sebelisitshumi lasikhombisa i-17 asebetholakale legcikwane le-coronavirus elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe emthethwandaba icela ukuthi babanjwe ngamandla ukuze baphathise abantu abaswelayo ngokudla lezinye indingeko zempilo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yesifo se-coronavirus. Inhlanganiso le ikhweze lolu daba emthethwandaba imele umamangala ababili ababalisa umeli weHarare North edalele parliamente olilunga le-MDC umnumzana Rusty Markham kanye lomqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo. Umamangala bafuna uhulumende adingele abaswelayo ukudla njalo abaphathise ngemali. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena umemezele ngenyanga edluleyo ukuthi uhulumende uzaphathisa izimuli eziyisigidi ngemali kuqala nje kulinyanga ngoba ekunanzelela ukuthi ukuvalwa kwelizwe sokulethele abantu abanengi ubunzima. Asenelisanga ukuzwa kuhulumende ukuthi solwaqala na lolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe nomeli weSouthern edalele parliamente umnumzana Peter Moyo ongwebandla leMDC.
Uyabona nxa engukhulumende owabantu olozwelo labantu kufuze engahanjiswa emthethwandaba. Kufuze nabe kwazi yedwa nje ukuthi khona abantu njengoba sike phakathi kodubo olungaka. Shua abanengi kabasebenzi bayaziyenzela imisebenzi wabo yempare, abanye batshona ezitridini bethengisa ama-juice cards and so forth. So yikho uhulumende yinto yilungelo labantu lelo lokuthi khona bathole ukudla. Yi-responsibility kahulumende uphi la uphi ukuthi khona anike abantu ukudla. So mbona nxa kuyukuthi khona yena imithethwandaba le eyikhona singazi kumbe bazawina, kodwa njengokubona kwami mina uhulumende lowo uvele yikoti kuyurefuri yiplayer so akusebenzi ngaphandle nje bezama ukuthi khona baphongwenza labo yebo hayi kungayenzakala
uhulumende ngenyanga edluleyo moyo uthe yena uzaphathisa abantu abafika 1 million abaswelayo ngemali ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe wathi njalo abe social welfare yibo abazahamba phambili bedinga labo abaswelayo ngokwazi kwakho alukaqalisi yini lolu hlelo
mina ku constituency yami sike saba lomhlangano labantu abe welfare lapha so besithi kona sibhala abantu amabizo siya salet kwinkora sizahambisa kusasa Asazi ukuthi kuyona kuyazalwa nkomoni ngoba vele sesidubeke ngento zamanga siphonga ubhala nje kwenza ukuthi khona abantu bengathi khona ama MPs ethu bayasiyekelela hayi asibayekeleli siyaenza khonoko abebethe khona sikuyenze kusasa ngiyahambisa amabizo lawo ku welfare bese ngihambisa la ku ministry u provincial minister wonke khona ngale ngiyahambisa
Ungathi banengi kanganani ku constituency yakho Southerton abadinga ukuphathiswa ngemali ukudla lokunye okuchiyeneyo
Abantu abafuna usizo ku constituency yami banengi okunye okumangalisayo almost 80% yabantu ngoba abantu bayaphila ngokuzisebenzela abantu abahamba sibili uformal sector sibili balutshwane njengoba likwazi ukuhlona ama-industry lapha eZimbabwe akula lutho akula ngitsho abantu bayazenzela imisebenzi yikho-ke baningi abantu abanye bayagula katesi ngike ngayobona abanye abagulayo lapha empare ukuthi khona bahlolo ukuthi khona ayisiyo covid yini yikho sitwele ukuthi khona hhayi ayisiyo so yabona ukuthi khona abantu libonabo ngabantu abangasebenziyo bayabefuna usizo so baningi kakhulu mnumzana abantu abafuna usizo
Umnumzana Peter Moyo ummeli weSouthertown edalela eParliamente engwebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eHarare kunjalo nje sokusetshelwa ukuthi kungaba kulabantu abalegcikwane leCoronavirus abanengi kakhulu kobulawayo ibandla leMDC lithi uzulu waleli dolobho kumele alimuke ngoba igcikwane leli likhanya mpela liyasabalala kuleli dolobho sixoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa
sikhuthaza abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengahambi ezindaweni phela ungananzelela umkhuhlane lo umkhuhlane lwana umemetheka kancane ukuthi abantu bahamba ezindaweni eziningi ngananzelela ukuthi bona laba asebethwe babhubhe indaba ye-coronavirus ungathi uyahlolisisa uzananzelela ukuthi ngabantu abasuke bafika ezindaweni lapho abangathatha khona umkhuhlane so sikhuthaza abantu ukuthi behlale ezindlini bengahambi ezindaweni sikhuthaza abantu njalo ukuthi beqakathekise impilo impilo iqakathekile bakithi ngalesi sikhathi into enhle izukuthi sesike sabona umzekeliso kwamanye amazwe wakathesi eMelika, e-Italy, kwele China, umkhuhlane lo usubulele ubulele abantu abaningi ngenxa yokuthi abantu bebengalandeli lokho abatshelwa ngodokotela. So sikhuthaza abantu bakithi ukuthi qakathekisani izimpilo. Ukuthandaza lakho kuqakathekile uthandaza kumdali uThixo ukuthi asisize ngalesi sikhathi. Ngoba umkhuhlane omemetheka ngale ndlela azake siwubone sukela isikhathi sizalwa thina azake siwubone kuyabe kuhle ukuthi abantu bezibike enkosini bethandaze bethandazele impilo ukuthi asisize umdali enye into ebesikhuthaza abantu ngiyokuthi lapho abayenelisa khona abantu bencedane sibili bezama ukuthi bancedane into enjengokudla kuyahlupha into enjengokuthi isihlobo sakho sishotelwa yimali eyokuthenga ukudla yinto phela eyenza ukuthi abantu baphume endlini bedinga ukudla
umbuzo wami wesibili ungasitshela ukuthi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kuyini elikukhuthaza amalunga ebandla le
ibandla le MDC selikhuthaze abameli beParliament ukuthi bencedise lapha abakwanisa khona ngoba phela yizo inkokheli ezakhethwa abantu bancedise lapha abakwanisa khona ukuthi sifo lesi seCovid-19 so lizananzelela ukuthi lamapolisa kasamisi ama MP ethu kuma roadblock ama MP ethu asebenza le council kodwa phela enyinto esuke yaba khona ludubo lwamanzi into esuke yayenzakala ukuthi ama councilor lama MP asebhale incwadi ku minister uPerenshiri obona ngezamanzi babhala futhi ku July Moyo owe local government ukuthi ancedise ngindaba yamanzi ngoba phela ukuthi umkhuhlane lo siwuvikele kuyabe kufunakala amanzi njengoba izakhamizi zibonile ivike phelileyo bekuthelwa amanzi alemithi edolobheni ukwenzela ukuthi indawo yethu ihlale ihlanzekile.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi unkosikazi Odetha Mpofu ogamule umkakhe uThembani Mpofu ngehloka wambulala ngesonto utshele umphephandaba Izolo ukuthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe engalamulanga lapho ephoqana labantu bakhe. U-Odetha ubika etshele umthethwandaba ukuthi umkake wamthiya yanyiswa ngabantu bakhe yikho emgamulile. Umthethwandaba uthe kuzamele ayehlolwa ngabodokotela bengqondo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lithi kulezethekeleli ezimbili esivela kwele France lesivela kwele Germany ezivotshiweyo edolobheni le Victoria Falls ngokuyabona impophoma ze Victoria Falls zona zivaliwe njengendawo zonke zelizwe. Ababili laba bahlawuliswe imali ngamadola angamakhulu amathathu ngamunye $300 bakhululwa. Manje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salubona nibasakaza abahle beStudio 7 okhulumayo ngohloniphani wakomoya sendaweni yaseNkebe ngokuzalwa. Kodwa kwamanje ngilapha eJohannesburg eSantini. Hey, into nje kuphela esihlukumeza indaba yale corona nje ebonakala izama ukuthi iyande ngamandla. Esidala ukuthi siphile ngokungakhululekile njalo kusenza ukuthi siphile sevalelekile okuyinto ehlukumeza kakhulu ngoba ukuhlala one ndawo kungasonto elula kanjalo nje so ayish into yakhona iya affecta kakhulu impela ungadlala konke amakhadi labo draft nakho konke kodwa kusalayo hey kuyahlukumeza umoya nomphefumulo mani ukuhlala uvalelekile unganyakazi. Ngiyabonga laphana, ngiyabulisa kibo bonke.
Hey, sanibonani Studio 7, igama lami uSibusiso Machazi. Ngisacela nami ukhosela yami audio sizokuzwa. Yebo, emalangeni ngeke ngathumela iaudio iyadlala umsakazweni kodwa ke ngokudlalwa kwayo ungijabulisile bengicabanga ukuthi ngizayithola impendulo kusekuze kumanje angakatholi impendulo ngendaba engike ngayiphatha ephathelane nodaba lokuthi ubaba uMoyo uJonathan ubaba uMoses Mzila Ndlovu ubaba uShimeni Ncube ubaba uMoyo uMqondisi ubaba uPaul Swela Nginenkulumo engiqondanise kibo, angitholanga impendulo mhlawumbe kibo noma kini ku Studio 7 ababuyanga bazocela inamba zami kini asase. Kodwa ke sinokukhathazeka thina siyisizwe semandebeleni. Kumanje kungathi into yangibona isizwisa ubuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu. Angazi ukuthi ubuhlungu lobu esibuzwayo sekuyikubhubha komhlaba o sekuyikubhubha kwesizwe samandebele asazi. Sithela amakhehla. Thina singabantu basemathebheleleni siyinzalo yakwamthwakazi siyawacela siyawanxusa ukuthi lamakhehla ake ekele ukuba ignorance kungabi khona omunye ozitshela ukuthi ubani angeke ngizwe ngayo zwelani isizwe senu nothi ukuthi lina lithi hayi ubani angeke ngizwe ngaye ubani umdala ubani ngifunda ukudlula yena asinandaba nakho lokho thina sifuna nje izinto ziqonde kithi ziqonde sizukulwaneni ngoba manje sibuthwahathwa sihluphekile siyahlukumezeka izinto ezifana nalezo please sacela amakhehla nikehlale phansi nihlale phansi kexoxwa ngamafoni niyavula ama-WhatsApp group uma lingakwazi ukusondelelana ngesikhathi then likhulume lokho elikukhulumayo kodwa thina esikucelayo ukuthi madoda sicela lihlangane lenze into eyodwa lezokwazi ukuphumelelisa isizwe sikamthwakazi siye phambili into engicelayo ngithe futhi uma kuyikuthi umakhehla niyayithola inamba yami ngicela oyedwa nje wena ake angifonele mhlawumbe umoya wami wajabula laloba mhlawumbe ngingafa ngingafa mhlawumbe ngiyitholile impendulo komunye wena ngiyabonga Studio 7
hey salibonani balaleli be Studio 7 ngibingelele kanye nabo basakazi be Studio 7 ngidaye mina igama nguPrince wakwaNcube ngiyabonga umsebenzi wenu elithenzela wona lisisakazela kundawana zonke sikwazi ukuthola kumagagasi wonke lisifinyelela ukuthi silibambe khona. Mina ikakhulu ngiyengiqondise kule ndaba yasecorona esikhona kulezi nsuku. Ngiyabonga umsebenzi we-government impela ukuthi ekhipha amaphoyisa, ekhipha amasosha, ewafake kuzo zonke indawo ukuthi egcine ukuphepha, egcine lokuthi abantu behlale ezindlini. Kodwa ngibe sengibuya futhi ngikhale ngokuthi na laba bantu bakukhishwa kanjalo kukhishwe nalaba abantu abahamba betesta phela abantu kumbe bona bephiwe leyo mithi yokuthi kuhambe betesta abantu i-corona leyo ngoba akusizi ukuthintela abantu ukuthi behlale ezindlini kodwa kungala kutestwa ukutestiwa kutestwa khona abantu njalo akusizi ukuthi khathesi umakhelwana ubulawa yindlala mayekhala sesithi hayi woza ngapho lo mgani wempuphu uzokuthathela abantwana maye sesithi uyabuya usetshaywa kumbe usebotshwa kungala solution yena igovernment ezalayo so bengicabanga ukuthi mina lawo masotha kumbe lawo mapolisa kawanikwe leyo michina kumbe imithi kumbe imichina yokutesta ayide hambe ibhoda lapho yethusela abantu ephethele imithi yokuthi wozaneni ngapha silicheke leyo corona ukuthi alinayo yini o endaweni ezinjengemamowulu mhlawumbe kuyenza amatende wonke umuntu ongena emowulu ungenwa ngokuchekwa ma kumbe kusemashopini amakhulu lawa kwenza uyitende ngaphandle umuntu ongena eshopu ungenwa ngokuchekwa ngibone ngani yi-solution engcono kulale i-solution yokuchaya abantu abantu belambile angeke uhlale endlini bedwela
salibonani salibonani igama lami uSibasina kulawaye makwekwe endala old makwekwe hhayi mna kusehlizini yami zadlalake ngikhuma into eyi-one ithi i-covid le isithwani isenzile okunye shuwa shuwa isenzile okunye indlala ezilapha ezindlini shuwa zisamanga uqonde iqiniso lihle azikwazi ukuthi yathi kuseyaphela iviki lale ezayo sizabe singaphi iqiniso lihle yebo yebo umkhuhlane ohlileyo sibili nohulumende wathi hhayi bantu uvalelalala ezindlini kodwa hhayi ngaba wayezama amacebo phela ukuthi asizame la esiqala asinike ukuthi sizakudlala shuke ezindlini lapha kuzashuwa ngendlala yili qiniso likhona into esenhliziyweni yami yalenzisa ubuhlungu ngoba nje ade siyavuya ekuseni ungakwazi uvele uzakudlani liyatshona ilanga abantu bayakudlani akula akula bubelo yebo yomkhuhlane siwukhangele silikwamanye amazwe uyabulala okuzwayo lakithi siyenza ukuthi sokunabangu-14 asebebanjiwe kodwa indlala abantu sho uhulumende wethu azange asicabange ubuhlungu lokhu indlala ebantwini la ngoba nxa ungasaphumi ukuthi uye phalaphala phandle uzakudlani abantu besiphila ngokuthi uphume uye kwenza lokhu uthole la ulisenti uphenduke uzothenga ukudla labantwana wenze khathesi kuvalelwe endlini ukubonakala uphandle vele ngumsimbi kuyazalwayo izindlala qiniso lonke
Salibonani balaleli be studio 7 okhulumayo nguPaul Mfaka Masuku phansi etshelo tholambe yakho na komsigana ke yeah hayi bakithi akukho kutheni kulamalanga sesivuka sithone ngazo indaba ze COVID 19 i coronavirus phela nkosi yami ngithanda ukugcizelela kakhulukazi abazali emakhaya ukuthi hayi kuyiqinisela lo mkhuhlane uyabulala awudlali coronavirus is here to kill and finish us uma singaziphathanga kahle bakithi asilandeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni emakhaya ukuze siphephe ngoba uzaphuma phandle uhlangane nomuntu onayo bese ubuyela ekhaya uyithelela bonke labantu ohlala nabo uma umthelela labantu ohlala nabo naye mayephuma uyothelela omunye i-corona iyabulala bakithi and ubunzima baloko ukuthi i-corona yona ayifani neminye imikhuhlane ngathi ayifani nengculaza ngoba ilokunganini i-corona ithelelana ngokuhlangana ngokuhlangana nje awusabona hayi mngani wami ngibambana ngezandla or nibambana esibhoraneni yakothoza ithelelana kanjalo-ke i-corona bakithi i-corona is here to kill sihlaleni emakhaya sithobeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni sigezile izandla siphephe bakithi sizoba right ehe hhayi akukho kutheni okhulumayo umasuku ngupaul masuku etsholotsho le komsigana lapho engizalwa khona ngiyabonga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sikhangele ezivela kwele Melika umongameli Donald Trump uthi uzethula isinqumo sokuthi ilizwe livulwe na kumbe hathi ngolwesihlanu lokhu kwenzakala inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus lokhu liqansa mihla ngemihla lisiyatshona elayizolo bese kubhubhe abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu 23,000 sixoxile sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni
siyananzelela sibili ukuthi hayi umkhuhlane lo usitshayile kakhulu lapha e-America bengikhangela nje inombolo zakhona lapha sesingena ku-22,000 abantu asebesitshiyile yikho-ke kuyahlasimulisa umzimba sibili kakhulu mina ngapha lapha engikhona e-Texas kukhona ukuswelakala kwabantu lapha lalaphana kodwa ke kukhanya ngathi umumo wezinto endaweni ezinjengabo Houston lakhona lapha edorobheni lakithi eDallas lapha amaviki wona lama alandelayo engxenye amabili la kuzakhwela sivele sihlalele evalweni sibili enxesiza singalahlekelwa ngabantu ikakhulu ku-groupu yethu yona le abantu abamnyama i-black americans abamnyama sibona ngathi kuza kukhwela inombolo zakhona okwakhathesi kusangathi kuholdile nje kubambile kancane yikho-ke siyananzelela siloke sixhoxhoza sihlezi ezindlini siloke sisesaba lokuphuma phandle singena ezingadini sibuyela phakathi yikho esibona ngathi kuzasisiza lokhu i-economy
umongameli Trump uthi sekuzamele abantu babuyele emsebenzini ilizwe livulwe ubona njani lokhu ikakhulu nxa sikhangele inani labantu ababulawa ligcikwane le-coronavirus elingani lilokhu likhuphuka lisiya phezulu
mina bengathi ngibona ngathi uyaphangisa kakhulu umkhuhlane lo kawukehli mina ngokubona kwami awukayi phansi ungathi ukhona uzakhwela ikakhulu kwamanye amadorobhu wona la anjengabo New Orleans o-Houston o-Dallas ngikhona uzakhwela usiya phezulu ebesikubona lapha bekungathi kuphathelenale kakhulu le Eastern Coast, kumbe sithi le Washington State, kumbe sithi la lapho kwaqala khona California kusiza ngapha. Kwamanye ama states la angathi ayaphithizela ngoba asithi dina nxa kulabantu lapha eDallas sikukhona boku 2.5 million people abahlala lapha eDallas. Ngikhona kuzakhwela, kuzakhwela sibili. Mnambona ngathi uyaphangisa kakhulu baba ukuthi athi kakuvulwe kakubuyelwe emsebenzini. Ngibona ngathi bekumele ukuthi ngabe kuke kuqala abantu khonoku kwethuka, khonoku kwesaba, khonoku kuhlale kunje ukuze kungathi kuyehla i-numbers zabantu abasichiyayo.
Izitolo kuyatholakala yini yonke into oyabuyifuna kumbe kungani kulokusilela lapha lalaphaya?
Hayi, ezitolo abantu ngengaya khona nje umama endumile. Balutshwana abantu asebengene ezitolo khathesi. Akusaphithizeni njengalaphana siqala umkhuhlane sizama ukulungiselela ukuthi siyefihla ukudla sizama ukuthi. Sekukhanya ngathi izinto sezibuyela emashelfini njalo. Indawo embona ngathi kwehle khona kuyabe kusezindaweni ezinye yabo toilet paper labo mapaper towels ngale. Lapho ebenithunywe khona kwakhanya hayi kungathi kakula lutho kuphansi. Kwezokudla ngibona ngathi ezinye indawo zakhona azilaluthi kakhulu ezilezi ezilamagabha lawo ngama-tinned foods and stuff like that. Yikho kungathi kuyahamba kakhulu.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Texas. Ingoma ka Foster Tenet. Ingoma ethi yona Black Force isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Kulabesifazane abathathu abadabuka kobulawayo sebetholakale legcikwane le coronavirus. inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu imangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba phezu kodaba lokunganakekeli abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Silugciba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanga sibambanga lienelisa usilalela ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.